abula tsaleli khona babothiwe nje ngokuba vele kuyindlela yokubahlukumeza yokubethusela yokubenza babe isibonelo kwabanye abalwela amalungelo abantu kuyindlela yokuthi bethuke baphume bayephethe abayehlala khona bacatshe ukuze lo ohlukumeza amalungelo abantu izanu PF lombuso baqhubeke bebopha bechaya behlukumeza ngendlela abajwayele ngakhona ngakho ke kakulacala la kancane kulokho abakuthoyo bababophela into engekho bababophela ukubethusela babebophele ukwethusa abanye njalo abangabe befuna ukwenza njengabo ukuvikela amalungelo abantu bazama ukwethusela wonke umuntu olonembeza wokuthi ilizwe leZimbabwe kumele lilungiswe bafuna sivume ukuthi kuqondile khona lokho bafuna sivume ukuthi ilizwe libuswa kahle lona libuswa kabi bafuna sithi kulandlala bafuna sithi imisebenzi igcwele bafuna sithi i-economy iqondile ngakho ke nxa singavumi kumele baqhubeke bebopha abantu besethusela abantu lokho abakwenza kumpofu lamanye amagwetha kuyisibonelo ebantwini ukuthi yikho lokho esiyakwenza khona nxa ngabe usukuma ngakho ke kuyazakala vele ukuthi baphila ngayona leyo ndlela akumangalisi ukuthi kabahloniphi amalungelo amagqwetha ngoba vele bengahloniphi amalungelo abantu beZimbabwe ubonke ejikelele
Inhlanganiso zamagqwetha zithi okuzidanisayo kakhulu ukuthi amagqwetha la abotshwe uphenyo lwamapolisa lungakenziwa lungakapheli kungakabi lobufakazi bokuthi ngempela abantu laba badala icala uthini ngalokho
Vele into yokuthi baqale ngokubopha base bedinga ubufakazi iyaqhubeka into esuka kudala esuka ngo-1980 uzakhumbula obaba udabe ngobaba uMasuku babotshwa ngendlela efanayo abantu abaningi abafa ngesikhathi seGugura Hundi esingababoniyo futhi namhlanje abanyamalalayo banyamalala bethathwa kuthiwa kuyadinga ubufakazi isimo ke sona leso kasimanga lokho esiqhubeka ukubotshwa kwamagqwetha khona lokho bababophile nje basezathi badinga ubufakazi besitho abafuna ukubudala ngokuba bungekho lobo bufakazi yindlela vele abasebenza ngayo kusuka kwaphakade iminyaka engu-40 basebenza kanjalo mhlambe bese seguswini njalo babesebenza njalo beyizanu labeyizanu besempini ukuthi babophe abantu kungela bufakazi bayaqhubekeka ngayo naleyo nto kakula bufakazi asoze babuthole bazazama ukubudala kodwa baza kwehlulwa kukhona lokho